icinga lawuqala imqoka esilibuka kakhulu kumbe singathi siyalinanzelela sikholo njengabantu beZimbabwe ukuthi koronkana kuvala kwelizwe singathi lockdown kwanceda kakhulu ngoba kwenza ukuthi kungabi lokumemetheka kwalowo mkhuhlane. Lakhathesi leli cinga lokuthi abantu bonke abafika bevela ngaphandle kwelizwe kuzamele ukuthi babe ku-quarantine khonokana kuyasiza kakhulu ngoba kungananzelela abaningi kathi asebebanjwa ukuthi balo mkhuhlane ngabantu ababanjwa bekuma-quarantine centers ukuthi ngathi bavunyelwe bangena phakathi komphakathi bekungasala sokulo mkhuhlane omemethekileyo kakhulu. Kuphinde sinanzelele futhi ukuthi uhulumende uyakubeka ukuthi lanxa kuzathi kuvulwe amanye ama-sectors e-economy kayisiwo wonke aphonke uvula nje lezikolo ungananzelela ubekubeka kathi esimongameli ukuthi kuzavula nxa sokuthe kwalungisiswa konke kuzaqalisa ngokuvula lawa amaklasi mbe singathi ngamabanga la abhalayo awema-primary secondary kanye laku-tertiary khonokana imizamo emihle kakhulu esingathi siyayinanzela kodwa kwesisuke sinanto siyakusola ukuthi ungananzela at what level asikatholi ama-testing centers ukuthi abantu bakithi ngabe sebetestiwe sibekwazi ukuthi lanxa sibili besiyaivula kulezi ndawo abavula kizo ngabantu asebethe batesta lanxa izikolo lezi zizathi zivulwe bekuyisisiseso kuthi ngathi umntwana wonke uzathi efika esikolo atestwe sibili kukhanya ukuthi lanxa engena eklasini hhayi kaye kuthelela abanye mbe lanxa sesisuka esiya ebuyela ngekhaya kaye kuthelela abanye ngoba sokungaba le ngozi yokuthi kungavulwa izikolo omunye umntwana oyedwa engabuyela wolo mkhuhlane xa ungasatestwanga kuhle kube sokuthelela abanye abantwana sokusasabalala izimuli zonke kugcwala iganga lona nxa sikhangela inani labantu abalo mkhuhlane lo we-COVID-19 umhlaba wonke ejikelele sibe sikhangela-ke kwisigaba se-Southern Africa sikhangela eZimbabwe in particular amanani alokhu esiye qansa ungakunanzelela-ke khonokho kuveza sobala ukuthi kuqakathekile ukuthi ilizwe liqhubeke lokhu livalile kuvulwe okuthize nje umongameli okubekile ukuthi kuzavula ezinye inhlangothi ezithize kancane kancane khonokana siyakwemukela ngoba kungaphonga uvulwa kwawani kule ngozi yokuthi abantu abaningi sebengawuthola lowo mkhuhlane kugcina sokusiba le ngozi empilweni zabantu.
Siyabona ukuthi lokho kwenzakala ngesikhathi amanzi ehlupha edolobheni lakoBulawayo njalo asezavalwa okwesikhathi eside abantu bengawatholi.
Abahlali bakoBulawayo mbe singathi izakhamizi zakoBulawayo zihlangane lodubo olukhulu kakhulu ngokuswela kwamanzi. Kathesi sikhuluma nje ikhansili ikhiphile uluhlu lokuthi abantu bazathola amanzi okwamahola angama-24 singathi lilanga elilodwa phakathi kweviki kanti besikhangelela ukuthi abantu nxa kunje phakathi kwalowo mkhuhlane abantu kumele bageze izandla mbijana kungahlali isikhathi eside bengagezanga kodwa-ke nxa sokusuke kwabanje ozokuvela sobala ukuthi asekugeza-ke lezo zandla ngoba ukugeza izandla sokuyadlalisa amanzi lawa kumele ukuthi ungawakha ngomvulo walondoloza aze ayefika omunye umvulo umbunga wakho ngolwesibili walondoloza kuze beyefika olunye olwesibili so kube abantu begeza izandla zokufana lokuthi badlalisa amanzi amafithane esikutshoyo ukuthi i-city council isifake abantu engcupheni enkulu kakhulu lanxa labo kungasiwo mandla abo kodwa-ke siyakunanzela ukuthi uhlupho lwamanzi koBulawayo solufake abantu enkathazweni enkulu kakhulu ngoba kathesi ngingaphuma ngiye phandle kuba nzima ukuthi ngingaphuma kabili kathathu ngilunguza nje phandle sokumele phela ngiphenduke ngigeza izandla kodwa-ke akusenzeki khonokho khonokana kusuka kufaka abantu bakoBulawayo phakathi kodubo olukhulu kakhulu ngakudala umkhuhlane losilawe we-COVID-19.